Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo enanzwe elizweni. Kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla le-MDC team.
Siyakwazi kulamasotsha lamapholisa ayabethwele izibhamu, kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi azacina esihlabela lani, ngoba labo kunje badla ingweqo zomlomo. Asisiwobantu esithi abantu benze udlame.
Izakhamizi zendwangu line esiya phambili ensiza zithi sezidlela ivalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele izifuyo. Ngesikhathi emakwe eGwanda North bekhuza imihlolo ngemva kokufelwa zimbuzi ngendlela engajwayelekanga.
Lokuthi abantu bangafika lapho kuthuze khona ngani kule chiki kakhulu kuyakwansi kuyababhongela kubethusele. Babalekile amanye amafamazi ami lapha besekubabhongela, babaleka bachiya inkomo. Yiyo umona lesi ubonayo nje ukuthi nxa kukwansi ukubhongela umuntu kutho ukuthi sokungambamba.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esesibhedlela lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Donald Trump ulokhe esesibhedlela se-Walter Reed National Military Center Bethesda khonapho eMelika lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Udokotela wakhe umnumzana Sean Conley ubikwa esithi umongameli Trump kadingi kuncediswa ukuphefumula, kodwa basadingisisa ukuthi bengamelapha yini ngokubizwa ngokuthi yi-remdesivir therapy. Uthi uselatshwe okokuqala ngalokhu njalo uziphumulele kuhle. Umongameli Trump uthwalelwe ngendizamtshina ye-helicopter izolo kulesi sibhedlela esuka esigodlweni se-White House, njalo ukhangelelwe ukuhlala esibhedlela okwamalanga ambalwa. EZimbabwe sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19. Ukuthi inani lasebebulewe yilo lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili. Umfundisi uSen Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uxwayisa abantu ukuthi lanxa sebevunyelwa ukuthi babe baningi ezinkonzweni behlale beqaphele ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yileli gcikwane.
Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lathi emabandleni ngapha singakhohlwa ukuthi lumkhuhlane ulokhu khona, njalo lumkhuhlane lokhu udinga ukuvikelwa. So kuyadingakala ukuthi kube le nkonzo eziningi ezizayenzakala ukwenzela ukuthi inani labantu lingagcwali endaweni eyabe iyodwa. Bonke abantu abavula amabandla bebe nayo leyo temperature eyokudingisisa ukuthi umuntu uyatshisa okungakanani, ukwenzela ukuthi kuhlolisise ukuthi lumkhuhlane awukabambi yini abanye abazalwana abazabe befuna ukuzokhonza. Njalo mbona mina kudingakala ukuthi lanxa umuntu ezizwe egula mbijana ahlale ngekhaya ayekele ukuya enkonzweni, ukwenzela ukuthi singathelelelani njalo singamemethisi lumkhuhlane we-COVID-19.
Lo mfundisi uSen Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxelayo ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo ananzwe elizweni. Kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla lele-MDCT abathi lisekelwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisala ukuthi liyangenela phakathi kwengxabangxoza ekumabandla lawo mabili, lisithi kufanele bezilungisele udaba lwabo. Osakhokhela ibandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukungena edale lePhalamende lamanye amalunga ebandla lakhe bethathe izikhundla zamanye amalunga ebandla leMDC Alliance agxotshwa kuleli dale. Okuningi ngokuthi iMDC Alliance ithini ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Yikho ke sithi yini mahlabe zulu so uyisikhathi kathesi ukuthi lonke jikelele litshengisele liphume ezindlini liyegcwala estreetini mbekuso mbekobulawayo mbekuseHarare. Siyakwazi kulamasotsha lamapholisa ayabethwele izibhamu kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi amapholisa lawo lamasotsha azacina esihlabela lani ngoba labo kunje badla ingqeqo zomlomo. Asisobantu esithi abantu benze udlame singaze sithi senza lokhu bayanqaba, amadokotela enze lokhu bayababopha, amaloya lokhu bayababopha, amatitsha lokhu bayababopha. Yikho ke ngubani ohlezi kahle lapha eZimbabwe ngaphandle kwabantu abalutshwani abakholisayo kuZANU-PF? Yikho ke ingqobe sithi asenzeni okusemthethweni singala dlame siphume demonstration peacefully sonke from Zambezi to Limpopo, from Manicaland to Binga, from Mount Darwin to by the bridge. Akula into enjengenzakalayo ngitsho ngapi ukuthi umuntu uyavothelwa ngabantu kuParliament lithatha amavoti akho liphe abangani benu. Kuyaqala embalini yokuthi ekubuswa esithi constitutional democracy. Asibusukumeni sitshengisele ukuthi lokhu yincwala, kuyazila abakwenzayo.
Lithini ngokuthi uNkosazana Kruphe lezinye iziphathamandla ze-MDCT sezingena edale leParliament?
Safaka ama-objections abazange babale, bathatha bafaka emanzini njengezibi. Sesimangala namhlanje sokuthiwa sebe ngamalunga eParliament, ama-senators noma ama-proportional representation. Abajonganga thina, bajongelina ngoba bafuna ukudeclare i-one party state. Libazwile sokuthiwa iMDC sihlanyela izikhali, sebedinga izikhali emazweni batraina abantu. Kambe liyakhohlwa yini ukuthi yikho abakwenza kuzaphu PF zaphu lobaba uJoshua Nkomo waze wabaleka waya cacha England? Sesibona ukuthi abantu beZimbabwe bafanele ukuthi basukume batshengisele ngoba akusena sizathu ukuthi abantu baye kuma-election. Ethe sikhangele lesi sithi sizangena kuma-by-election, sibatshengise mhlophe ukuthi ukhuphekala abantu. Sebecatshe ngemva kwe-coronavirus, sebefaka umthetho ukuthi akulama-election indefinitely.
Sikhulume leziphathamandla ze-MDCT, bathi bona amalunga e-MDC Alliance awangeke abuya ku-Congress abayiqoqayo. Lanxa babe kuma-structures ka-2014, kuyamela beqale bebhalele kuqala becele imvumo ngoba abanye babo abalandeli umthetho, abanye babo bayenza ubudlwangudlwangu obukhona kathesi e-Harvest House. Liyakuvuma lo?
Ngiyamangala. Angithi uMonzora labangani bakhe bahlala besithi bona ngama-constitutionalists abasoze bakhethe abakufunayo judgment. Kufanele lo muntu okhetha okufunayo kuBhayibheli. I-judgment abazange bathi hambani liyexotsha abantu. Ama-structures ka-2014 yiwo azakhetha i-entsha upresident omutsha. Bonke batshela abantu amanga okungani bafuna ukuya ku-Congress bona besazi ukuthi vele abalabantu. Babe sebesesaba besazi mhlophe ukuthi ama-structures ka-2014 azavothela i-leadership ka-baba u-advocate Chamisa. Konke lokho kutshengisa ukuthi bayesaba ukungqikilana lathi. I-spokesperson sabo sazivele singekho kulezi zikhundla, baningi bonke asebephongubazelwa kunaphana. Yikho-ke mahlabezulu sithi ingazala umuntu sichayinde ukuphansi ukuthi leyi Congress uma bexotha abanye abantu ayisozibe khona kuzaba ngamingqamangqoza kuze kube ngelinye ithemu lokungalaludo ngoba iParliament yethu vele sebeqedile singisancengani ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxela ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Khalipani Phukeni, ogcizelela ukuthi ibandla lakhe lilandela umthetho, njalo lilosekelo oluningi.
Hayi, ngiyabonga Msakazi, ukunqoba sizonqoba. Nginamafoni angu-3 manje. Engu-3 nje la mafoni ngoba ayakrasha ngendlela abantu abaza ngayo ku-inbox bethi siyabonga yiumhlangano wethu besiwaziyo sesilinda 2023 bathi futhi kithi lingazideleli i-support lilayo siyaleseka kakhulu. Ngabe wabona ama numbers ethu sisenza i-21st anniversary kuyesabisa nathi sinje besingazi ukuthi ha abantu basisupporta kangaka. Abantu abalapha Morgan Richard Twangirai House ebizwa kuthiwa njalo i-Harvest House ngesinye isikhathi, hhayi ngabantu be-alliance laba, abanye babesi-infiltrate-ile. Ma ngabe ufuna i-unity awuhambi uye hijacker i-headquarters ye-party. Anto yazi i-constitution ithi ama-party assets and everything konke kungaphansi kuka-president. So i-action yabo yena liyana ibonisa ukuthi bayadelela ngabale ku-alliance. Ubabona ngani? Ubabona ngendlela benza ngayo izinto ku-MDC asenze ngaliyana indlela.
Manje lizasebenza njani labanye benu be-MDC Alliance njengoba sibona ukuthi abanye lokhu bexotshwa edalele iParliament?
Njengoba ngihlala ngije bababezibizile ngoba bathe bona abasengama-members e-MDCT. Okunye bakwenza ngokukhuluma, okunye bakwenza ngendlela abenza ngakhona noma ngendlela abangenzi ngakhona. Okuhle kusitshela ukuthi lo asisenayo. Le nto ngeye-MDCT members e-MDCT abazukuba khona.
Lo ngumnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli se-MDCT, sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Izakhamizi zendwangu line esiyaphambili e-insiza zithi sezidlela evalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele amathole afika phose alichumi yalimaza amanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba esefilabhosi.
Izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi kusukela ngenyanga kaNcwabakazi kusiyafika namhlanje ingwe le sidle amathola isiyagalombili amanye atholakale limele. Isigaba sendwangu line sigonjolozele izintaba njalo ezinye zisekele umfula umzingwane lapho kucatshangelwa ukuba lingwe ihlala khona labadlwane bayo ebhalwini. Lokhu sekuthe izakhamizi kulumango zisesabela ukuthi zizaphelelwa izifuyo. Usobhukwendwangu line umnumzana Godfrey Ndlovu uthi sebehlezi belusile amathole besesaba ukuthi bengawavulela azadliwa yingwe. Umlisa kaWadwane Insiza North umnumzana Michael Mahlangu uthi izakhamizi endong line zifuna ukuthi lingwe izingelwe ukuze zikhululeke.
Izakhamizi endong line sezifikelele lohlupho lwalolu olwengwe esibadlele amathole abo. Lolu hlupho osolukhona bayafisa ukuthi ngabe kuyatholakala mhlawumbe ama-rangers ukuthi bazoyizingela. Amathole esiwadlile khona asiyong 8.
Umahlangu uphinde wathi lanxa yendulo ingwe ibizingelwa ngamadoda ibulawe kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho ungavumi.
Kade sizinto zakho ukuthi uphonge uphuma ijumo kade sisokuzima njalo abasekho abantu abalezibindi njengakudala njalo lo mthetho umthetho savuma ukuthi liphungulwe ngaphandle kokuthi lidinge wona ama-rangers. Mina ngesesengumfanyana sake sahamba sisiya kukhonale futhi phansi sokuthi sokudlile ukhuzeni inkomo khonangayo. Unfortunately asisakuvulakanga kwabaleka.
Ukansila kaward 1 insiza North umnumzana Festus Ndlovu uthi sebethetha amnyathelo okuzingela lengwe ngoba isingozi lebantwini.
Udaba lwengwe kathesi sesikwenzile sesingikhulume lo DCC, district coordinator, sesimele amanti azo kuphela ukuthi abuye. They were supposed to come today. Sizo sihambe labo sebatshengisa i-area lapho kukhona khona. Lokuthi abantu bangafika lapho kuzuze khona ngani kulechika kakhulu kuyakwansi kuyababhongela kubethusele. Babalekile amanye ama-farmers ami lapha besekubabhongela, babaleka. Bachinko yimona lesubona nje ukuthi nxa kukwazi ukubhongela umuntu
ukuthi sokungambamba
kulicala ukubulala inyamazana lanxa zingozi ngoba ikwebhula imithetho elizwe ekulondoloza inyamazana zendle njalo laba batholakala benza lokhu balakho ukubhataliswa imali engafika amadola emelika azinkulungwane ezingamathumi amabili. Kusenjalo izakhamizi zemagwe eGwana North zikhuza imhlolo ngemva kokufelwa zimbuzi zazo ezidlula amathumi amahlanu ngendlela engajwayelekanga kunyanga ezisanda kwedlula. NgoLwesihlanu ekuseni imbuzi ezilithumi lanhlanu zitholakale zifile ngemva kokulunywa entanyeni zamunywa igazi. Sixoxele unkosikazi Shila Spanda umgcini sihlalo emagwe irrigation scheme othi abantu badideka amakhanda ngalesi siga.
Ngabe khuluma ababala abasobhuku bathi seziyi-50 esezidliwe ngenyanga yenali. Izakhamizi zona zila kokwenza zilokwesaba kuphela. Lanxa becabanga ukuthi bangenzani kodwa akulanyathelo esebelithethe kwakathesi balokho behleziwe ngabantu abasevalweni. Kuyobe sicela ukuthi nanjewana lilo ukukhuluma labantu abaningi abatshiyeneyo. Kuyeli sikhulumele labo engxeba ngakwazi ukuthi inyamazana bani futhi ixotshwa njani ukuze siphumule.
Iningi lezakhamizi licabangela ukuthi le kungaba yimisebenzi yabathakathi obona ngokukhishwa kwembiko kugadwa lwezokulondoloza kwenyamazana zasendle. Umnumzana Dinashe Farao uthi kabakatholi imbiko ngalezi zehlakalo. Ukhuthaza izakhamizi ukuthi zingahambi ebusuku zibikele ugatsha lwakhe ngokuphangisa lapho zithe zabona lezi nyamazana eziyingozi ukuze labo bathathe amnyathelo ngokuphangisa njalo zivalele izifuyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendwa ngulayini komahlaba ithwale ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Divala njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso ebela ilungelo lezisebenzi eZCTU.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwemukelwa kulolu hlelo. Bese ngithanda ukuba na ngibingelele ngendlela ephakemeyo bonke abalaleli.
Ungasitshela ukuthi uhlelo lwenu olokutshengisela ngesikhathi selunch elaliluqoqile lwahamba njani?
Yebo kambe kuliqiniso kunjengenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Kwakube lokuhlela nokuqoqa ukuthi kube lokutshengisela kwakufanele kuthathe indawo ngesikhathi selunch kumbe ngesikhathi abantu sebechayisa. Kusiya ngokuthi abantu basemakhampani nabo bekwenzela emakhampani nabo. Injongo kwakuyikuthi ufuswe ukuthi uhulumende afake isimemezelo esingathi yikudeclare. Isimemezelo sokuthi amakhampani wonke aholise abantu ngemali emzini. Sithi forex imali ye-America. Lokuthi izinto zonke zenhle zithengiswe, lama-service athengiswe ngemali yasemelika. Isizathu kwakuyikuse sinanzela ukuthi i-economy isizidolarize wonke umuntu esefuna i-forex. Kodwa-ke lokhu akusaphumela ngendlela yakhona. Isizathu esenza kungahambi ngendlela esasikhayele ngayo yikuthi kwasokula zinye izisebenzi ezazisebenza emakhampanini athile ezazivele seziholiswa ngayenalo imali yemzini benikwa imali enye ingxenye izimdola enye ingxenye iyimali yasemelika ngokunjalo laba bantu bathi hayi babona ngathi lokho akusoze kuncede kakhulu ngoba nxa sebebuya betshengisela bona bekuma-negotiations kungaba le ngozi yokuthi engxenye ebukhayo ngathi abasanegotiate in good faith ngokunjalo linto yaqalisa ukuqhula yagcina isehluleka ukubana iqhubeke yephambili
Kona vele ukutshengisela lokho kusanceda yini eZimbabwe ikakhulu okwezisebenzi njengoba sisazi ukubana iningi labantu kalisebenza.
Yebo kambe kuliqinisa ukuthi singananzela lapha eZimbabwe abantu sibili abaningi abasekho emsebenzini lapho baqhathe khona abantu sebezisebenza. Ngokunjalo kuliqinisa ukuthi kuba nzima ukuqoqa abantu ukuthi abantu abaningi batshengisele ngobuningi wabantu bengasasebenzi. Kodwa nxa kunjalo kule ndlela ezingenzakala ukuthi phela bonabo la abanye abangasebenziyo labo imali ukuze bayithole ukuthi abantu basebenze. So kungaba le ndlela ukuthi nxa ekukhulunyiswana izisebenzi labona abakwi-informal traders bona abana abazisebenzayo ukuthi nje kube lokukhulumisana kubanjani ukuthi hayi lana ubunzima lilabo nxa thina njengezisebenzi singatholi imfanelo eziqondileyo kuze singathengi lakini kuyabe kuyindlela yokubahuga kumbe yokuzama ukusebenza ndawonye ukuthi nxa sikhuluma lolu hlupho sikhulume njalo sindawonye.
Manje zikhona na ezinye indlela elibona ngani lizazisebenzisa ezingaso kujengisela ezingabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zezisebenzi.
Yebo kambe nxa ukhangela ngobulutshana bezisebenzi nxa kuyibo bodwa sithi sodwa esithi siyafuna ukujengisela kuliqiniso sibili ukuthi hayi kungeze kwaba lamandla kangaka ngabantwana bengasekho emsebenzini. Kodwa ke zikhona ke njalo ezinye indlela esingazisebenzisa lathi ngaphandle khona ukutshengisela ukuthi sifuqe ukuthi uhulumende laye yazi asilalele. Ungananzela kathesi ngiyahlonipha into eyenziwe ngababalisi, ngiyahlonipha into eyenziwe futhi yilaba omongikazi abezempilakahle ukuthi bathi sofika indaba le COVID kulezi ezingahambi kuhle bazihlale ezindlini benza ukuthi uhulumende aphose abalalele nxa engafiki lapho afika khona. Kodwa siyakwazi uhulumende ilitshe likho entanyeni pressure balayo ngenxa yendlela benza ngawo amathisha kathesi sokuthi izikolo zivulwe. Yebo kangabantwana bahambe ezikolo othisha bakho ezikolo. So ngokwenza njalo kuphela uhulumende engaqhubeka ngazo ngizisebenza enza njalo siqhubeke sibambana. So sizihlale emakhaya sithi hayi bo akulungisa indaba zomnotho bekuzenza ukuthi uhlupho lolu esilalo eZimbabwe luphele.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngokunjalo ngiyabonga ukuba ngibe khona kuhlelo ngithanda bana ngivayelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilahle.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emtogeni Women's Forum. Usichasisela ngenhlelo zale nhlanganiso.
Njenge Emthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama eyasungulwa ngomama ikhangele kakhulu izindlela ezingavikela omama ekuthini bengahlangani lodlame ngesikhiwe sithi ngama preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labo mama ngendaba zodlame emakhaya, sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ukuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Si offer esithi khona ngama counseling services. Ama counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo, into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders, ngakuyukuthi umama ufuna i maintenance, kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze custody esithi khona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwana bakhe kumbe ethathele abantwana siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi eziyabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo.
Yiluphi uhlelo eligcile kulo kathesi eliliqhubayo njalo luhamba njani?
Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi, sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba abantu esithi ngama male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama church, ekufundisaneni ngendaba zodlame, sikhangele kakhulu imibhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edorobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi baziphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye ihlelo esilenzayo, ihlelo ezimbili esizenzayo sisecholotho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzibusa kumbe endabeni ze local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Khulunxa sidila ngendaba zodlame, thina besisipha i-toll free number yethu ethi 080 10 188. Kuleyo toll free number besenelisa ukufinyelela abantu abachiyeneyo njalo labo bekwanisa ukuthi basithinte ecingweni nxa bedinga usizo.
Lowo nkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.
Nanko umculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela ukhethwe njengomunye wabaculi abalohlonzi emncintiswaneni weRoyal, kodwa khona ezancintisana njalo labanye abakhethiweyo ukuze anqobe.
Dani makiwa nyaditanda ngoba dithiphi. Sikwa zako na sidipu austalele Sensi ya lafa enzalu wakona Dape sikota na beni Enka yiva ya ntanda Dami nyava tanda Nikile nkichi menye dape Eulo muzi wa mikona Kwamba ema kusini Dapa bakamba bantata kona Nizo keti vaira Niwe kivu haba kukula wayo Obava bambene Niyalibu haba soni pe Awela pema ofisi So you can put in the Sayon, whom Param is up there. And our Ama, Amane. When I was done,
lo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela udabuka enkayi eGwanda. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.